langa mna ngoba ulithemba lami yelele ma
Ngele